siyabonga ndimi lichona njani mthwakazi omuhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 18 ngoNcwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Kuchaywa inkokheli yabaphila ngokuthengisa esitaladeni itshengisela eHarare isipha amapholisa amaluba njengendlela yokutshengisa ukuthula lothando.
Sikhalela inkululeko in terms of ama freedoms ethu, freedom of association, freedom of speech, freedom of petition, freedom of anything you can think of.
Kobulawayo inhlanganiso yeWoza itshengisele layo isithi imali ebhadalwa esikolo yiyo esetshenziswa ukuthenga izikhali ezisetshenziswa ngamapholisa ukutshaya abantu betshengisela. Owasungula umkhankaso we this flag umfundisi Ivan Mawarire ongapha eMelika uthi uzadinga ubuphepheli ngoba impilo yakhe lemuli yakhe isengozini ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphila ngokuthengisa esitaladeni zeHarare batshengisele namuhla bekhonona ngocuku lwamapholisa. Lokhu kwenzakale amapholisa enyakazela emasangweni enkamba yeHarare Central Police Station lapho amalunga enhlanganiso yeNational Vendors Union Zimbabwe INAVUZ ebezotshengisela khona phansi komkhankaso othiwa hashtag this flower protest. Kubika uMavis Gama.
Abasakhulayo kunye nabazali namhlanje batshengisele bephethe amagwaliba alensolo zabo kunye namalungelo abo ayephulwa nguhulumende kwezemfundo. Bebehlabelela behaya uhulumende bethi
amapholisa abe sedlula ikhulu aze ngemoto ezimbalwa ogoqela ezimbili ezisetshenziswa ukuthela uzulu ngamanzi ababayo. Babhaxabulwe kabuhlungu abazetshengisela ababalisa umgcini sihlalo wenhlanganiso yeNavuz uStan Zorwata kanye loPatterson Zamara ngesikhathi befika ukuzatshengisela bephethe amaluba. Ngaphambilini kwalokhu kutshengisela uZorwata loZamara bangena umhlangano lentatheli izindaba bezazisa ngenjongo yalokhu kutshengisela besithi kuyikubonisa uthando kwabasesipholiseni. Emhlanganweni lo owenzelwe emahofisini eNavuz umgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Zorwata uveze ukuba asikho isizathu sokudinga incwadi evela emapholiseni ngoba kulilungelo labo lokwenze lokho phansi kwesisekelo sombuso welizwe. Amaluba kade bezama ukunikeza amapholisa bebesithi yisibonelo sokutshengisela ukuthula lothando kuye wonke umuntu okubalisa lamapholisa. Omunye obone lokhu kusenzakala obecatshe lapho kugadelwa khona imichova e-charge office umnumzana Thamsanqa Jamela uthi ukhathazekile ngokwenza kwamapholisa.
Yiwo esiwakhalelayo thina njengentanga leyi esikiyo kumbe singathi ngama general citizens abe izizalwane zeZimbabwe. Sikhalela inkululeko in terms of ama freedoms ethu, freedom of association, freedom of speech, freedom of petition, freedom of anything you can think of. Yiwo amalungelo esiwakhalelayo esingelawo eZimbabwe. Bese sithi sikhululeke ngapi? Uyakhumbula ubaba uNkomo wakhuluma wathi ke isifundo lesi sibuye kimi sengikhulile ukuthi ilizwe lingakhululeka kodwa abantu izizalwane zakulelo lizwe zibandezelwe.
Ujamela ukhuthaza uhulumende ukuba abozilalela izikhalazo zikaZulu hathi uqinisa ikhanda eqhubeka ehlukumeza abantu banye athi uyabakhokhela.
Maye efuna ukuthi abe lokho ekhona esikhundleni akabe khona kodwa alungise phela inkinga zabantu. abantu abalandaba noma bengazi babuswe ngusibani zibani banyana osuka ngapi asina msebenzi lakho thina into esifuna njengabazalwane bezimbabo izizalwane zezimbabo ikuthi kube lamalungelo kungaze kwaba le selective application of the law
akusahambanga njengendlela kade kuqoqwe ngayo lokhu kutshengisela njengoba abekade kumele baphatheke behle besabela khatshana ngemva kokutshaywa kwenkokheli yabo kulo yedwa owesifazane obotshiweyo ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis kama
inhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise iwoza itshengisele ngokungena esitaladeni namuhla yaya emahofisini karhulumente emhlahlandlela kobulawayo ilezikhalazo ezigoqela ezemfundo iyakhuthaza njalo uZulu ukuthi yekele ukubhadala imali yama-school fees ngoba isetshenziswa ukuthenga izikhali ezisetshenziswa ngamapolisa ukuhlukuluza uZulu. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abasakhulayo kunye nabazali namhlanje batshengisele bephethe amagwaliba alensolo zabo kunye namalungelo abo ayephulwa nguhulumende kwezemfundo. Bebehlabelela behaya uhulumende bethi kusukela kutemu ezayo abayikuhlawula ilevi ngoba uhulumende wavuma ukuba abafundi bazofunda kungelambadalo. Omunye wabafundi uNontokozo Siwela ukhulume esemhlahlandlela ngomthetho wamazwe omhlaba wezemfundo owasayinwa nguhulumende weZimbabwe ethi awulandelwe.
Lapha lamhlanje sizokwethulela uhulumende umlando wakhe awusayinayo for the past 25 years esithembisa ukuthi uzasifundisa mahara ku-primary education asiye
ubuhle benkosi Chumalaye usekele amazwi kaSiwela ethi uhulumende usethethe umlando wokubafundisa kungelanhlawulo wawuphanyeka ebazalini. Umfundisi uUsen Sibanda laye ophatheke ekutshengiseleni kwalamhlanje ukuthaze uhulumende ukuba alalele uZulu njalo kungehlula baya kuyatshengisela esigodlweni emzini wakhe.
Lapha silanda ukuthi uhulumende kumele aqalise ukulalela abantu beZimbabwe ukuthi sifuna ukuthi abantu abethu bafunde, sifuna ukuthi sithole izibhedlela ezirayithi. Uhulumende nxa engafuni ukusilalela sizathatha izikhalo zethu sizilethe phambi komsamo phambi kwakhe. And ubaba uMgqabe kumele abekwazi ukuthi abantu sebediniwe. Nxa engasoze asilalele lokho okwenziwayo kathesi kuzayenziwa eGweru kuyayenziwa eHarare sizagcina sikwenza phambi kwakhe e-State House.
Unkosikazi Magodonga Mahlangu ilunga lehoza uchaze kabanzi ngemithetho eyasayinwa nguhulumende kwezemfundo kodwa angayilandeliyo wathi lokhu yikwephula amalungelo abafundi. Amapolisa aqabuke abatshengiselayo sebesemahofisini emhlahlandlela bazama ukwethusela kodwa unkosikazi Mahlangu wabatshela ukuba kabesabi njalo useza babophisa ngoba usebazi ngoba bafole okusemthethweni njalo lesisekelo sombuso siyabavumela ukutshengisela. Amapolisa azame ukufuqa kodwa abatshengiselayo bayala belokhe bemindawonye abehoza bakhulume labatshengiselayo baze baqeda abakufunayo. Amapolisa asala engelankani sebehaladwa ngumkhokheli wabo ebadobhisa amabhakane lamaphepha athiwe ngabatshengiselayo. Abehoza banqume ukuba makungabi lomzali ohlawula imali yesikolo mhla zivulwa uhulumende aze enze umhlangano labazali aphawule ukuba bengasahlawuli imali yesikolo. Bacele njalo ukuba uhulumende athuthukise imali yebhajethi yezikolo kanye lokuthuthukisa ezemfundo ezweni. Unkosikazi Jenny Williams nguye ophe abalindayo amasango emhlahlandlela iphepha lalokho abafuna kwenziwe nguhulumende ngemva kokuba sebevale amasango ukuba bangene bayebona usibalukhulu wedolobho lakobulawayo uSandi Moyo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Kwezemaphandleni inamuhla sikhangela indubo ezikhona ezikolo zemaphandleni ezisuke ziphazamise abantwana besikolo bengabe besaphumelela ngendlela eyiyo. Sixoxa lo mnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Siziba.
Ngiyabonga, sanibona balaleli.
Okwakuqala siyazi li phakathi kokutshengisela njengababalisi bemakhaya lisuke eMashonaland East ngomvulo njalo liphakathi kohambo lithiliza tshengisela lize liyefika eHarare likala ngokunenginengi okuhluphayo ezikolo zemakhaya. Selingaphi kathesi?
Ye, kathesi sesihambe ke amakhilomitha afika wona amachumi ke amani sibhekise khona ke ekugodlweni saseHarare. Njengathina njengabameli bamatisha sitshengisela ke ngisimo ke singamanga kuhle ke kulaba abafundisa ke kwezindaweni zemaphandleni.
Sizwa kuthiwa lihlangana lokuhlukuluzwa okukhulu khona ngapho ngabacuphi bakahulumende ama-CIO. Ungasichazisela indubo elihlangana lazo?
Ngenxa yokutshengisela kwethu sihlale ke okungathi thina ke imizuzwane eminingi ke lapho ke esikhethwe khona ke yona okuthiwa inakiwa ke business center ngamadoda ke abala ade ke beyisikhombisa abahambela bekuyatibuza ukubana lina liyenza ngokwani njalo ke bebise-ke nalaba ontanga abasha-ke abavele ebandleni elibushwayo lona elezamiphiwa lapho abafike khona bahlukumeza kakhulu-ke mayelana-ke lokutshengisela kwethu ukubanayo kuyini esifunayo njalo futhi sijongene.
Akusichazisele ngomumo wezikolo zemakhaya Siziba nxa sikhangela ikakhulu izakhiwo zokufundela lokutholakala kwengwalo zokubala.
Abantwana bethu befunda ke indawo ezingela ke ma-infrastructure, abanye bafundela ngaphansi kwezihlahla njalo futhi ke abala mabhuku okubhalela, ababalisi banjani bafundisa abantwana bemile ke kungela ke imiduli yokubhalela njalo abantwana bebhalela phezu kwe sasha uzakhangela ukubana ke abathi yena teacher ratio le iy'ndaweni ezinjalo egcina siba phansi ngenxa yokuthi-ke indawo yakhona inzima amagetsi vele asona nto abantu abasayifisa ngoba bekwazi ukuthi ikhatshana-ke kuyinto abantu abasasemaphuphweni ukuze kutholakala amagetsi-ke emaphandleni esikolo.
Ngike ngezwa abanye abazali bekhuluma ngokuqoqa imali yokuthenga amachoko efilabhusi. Ayasilela lawa amachoko.
Ababalisi bayazama kakhulu emaphandleni lathi nje inhlanganiso besiyenza-ke inhlelo zokuhamba-ke siyenzisa-ke ukuthi abafana bedlala ibhola kuze laba-ke abanqobayo sibanike amachoko lamabhuku kodwa uzananzelela ukubana isimo ngenxa yokukhula ke kwezindawo lezi izinto ezitholakala zisuka zinganeli kube lihlupho kakhulu ngoba ungakhangela ke ebesikhona ke ngale nyanga eyisukile emathebelele north ke endaweni ke yasesomvuku lapho ke ebesisiya emdlalweni zabona ukubana sithile kodwa ke asifinyeleli noma abajabulayo bezama lapho nje inhlanhla sizama kunzima ukubana sikwazi ukubana sikhone ziyezele ezindawo ezigoqele esomvuku ke
inswelo zonke lezo okhuluma ngazo ungathi ziphazamisa njani abantwana besikolo
umntwana usuka angasayenzi kuhle ke njengokukhangelelwa kwakhe singathi thina i-internet yakhe ke intelligence isuka ingafiki ke ehlangothini olufanele lufike ngenxa yokuthi yena ke etshona efunda lapho awungela khona ama-resources.
Hayi isiyabonga mnumzana Siziba isikhathi sesesidliwe ngumangoye bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi kami ngibonile ukuthi
belilalele uhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo mnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi bemakhaya iRural Teachers Union of Zimbabwe. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki eza
namlela mshweshwe
namlela nampa bafowembula
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington lisibamba kumakakase aku 909 meter wave laku shortwave 4930 6065 laku 15460 kilohertz. Ilako njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-imeyili kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Wasungula umkhankaso we-hashtag this flag umfundisi Ivan Mawarire ongapha eMelika okwamanje uthi kasoze aphenduke ekhaya ngemva kokwethuselwa ngumongameli Robert Mugabe. UMawarire uthi uzadinga ubuphephelo kwesikhatshana esadingisisa ukuthi athathe liphi inyathelo. Umongameli Mugabe sekhulume kakubi ngoMawarire esithi kayehlala phesheya ngoba engafunakali elizweni. Live Talk namhla sikhangela ukutshengisela osokubhahile elizweni abantu bekhonona ngendubo zelizwe ezitshiyeneyo. Amapolisa lawo evimba lokho kutshengisela ngocuku. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abacitsha umlilo eCalifornia khonapha eMelika bathi umlilo osusabalele idolobho leli usutshise izindlu ezimbalwa. Impi yabalwa becatsha abeBoko Haram kwele Nigeria isile minyaka eyisithupha. Isishiye isigaba seningizimu ya kwele Nigeria ile ndlala enkulu. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Usibalukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Mangochka uthi uzulu kasoze abanjwe ngamandla ukusebenzisa imali ezasungulwa kusikhatshana esilandelayo eyama-bond notes. UMangutsha utshele umhlangano we-Confederation of Zimbabwe Retailers ukuthi ukusungulwa kwemali le kujonge ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba abamabhizimusi kuyibo abazayisebenzisa kakhulu. Soku imvama ukuzwa ngokutshengisela eZimbabwe kulezi nsuku uzulu ekhonona ngombuso weZANU-PF osokuze kuchithekele la kuzizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe afana leMelika, oBrithani, Canada lamanye. Izolo lanamhla abantu babhaxabulwe kabuhlungu ngamapholisa eHarare betshengisela bekhonona ngodaba lwemali yama-bond notes kanye locuku lwamapholisa. Kulokutshengisela okwenziwa ndawana yonke ngabasakhulayo bekhala ngokuthi kabayibone imisebenzi abayithenjiswa yiZANU-PF kukhetho luka-2013. Abanye abafana labe hashtag this flag labe tajamuka sesijikile ngabathi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esikhundleni ngoba sehlulekile. Umbuzo okhona ngothi kambe ukutshengisela lokho kuba lezithelo na? Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxela abalwela ilungelo loluntu abathi uNkosazana Makoto Ngamahlangu owewoza lo Nkosazana Sletemba Mathe. Umqalisi ziba ngunkosazana Mathe.
Mina ama demonstrations lawa ngibona engani they are really putting pressure ku government ukuthi a responded to ama needs abantu laloba nje khathi sengakatshengiseli isifiso sokuthi agcwalise izifiso zabantu lezithembiso azenzayo ngesikhathi sokhetho luka-2013. Singakhangela namuhla bembonaka kuthiwa amapholisa eBedbridge ngale atshintshwa ngendaba ye-corruption. Kodwa ngelinye ilihlo bengikhangelisisa ukuthi amapholisa ayehluleka ukumisa ama-demonstrations ayekhona ngoJulayi laphana. So yi-pressure yona leyo yisayini yokuthi i-government is bending to i-pressure yama-demonstrations ayenziwayo yona lawo. Laloba nje wona engani a-concentrated kakhulu eHarare. Kodwa kuyakhanya ukuthi hayi iphinchi bayayizwa kakhulu.
Wena Mahlangu kunhlanganiso yenu yeHoza belokhu litshengisela isikhathi eside, libona ngani kuba lobubelo na? Bayezwa yini ukutshengisela kwenu?
Bayezwa sibili ukutshengisela kwethu lanxa nje khonokho okuthiwa ngoSethemba ukuthi khona baphuza ukugcwalisela, baphuza ukwenza, kodwa siyakunolti lapha umfutho bawufilile selipressure bayizile ngani ngoba ngananzile izinto ezinjengesikhala ngazo. Uyathola ukuthi lanxa bengakhulumanga ngokuthi sesenza so, uyathola ukuthi sekunokuthiba mbijani. Singananzela kakhulukazi singakhala ngoJulayi laphana kuzokutshengiselwa ngo-Stairway. Sasikhonona kakhulukazi ngokuthi abamthova bayathathelwa izimali, ama-roadblock asenganeno kathesi aseyehlile. Singakhangela futhi ngokuthi obulawayo satshengisela sithatfuna ama-prepaid meters, ikhansili yakobulawayo yahle yakumisa. So kunye kuyazwakala wabone ngezenzo ukuthi hayi sokunganeno. Ungananzela njengenhlanganiso yokuzalo sithe sicasa ukutshengisela kubo 2004-2005 besitshaywa kakhulukazi ngamapholisa. Sekumele ukuthi sihambe siyetshengisela siphelethe ugwalo olukhuluma nge-police brutality, sahamba iSouthampton, sahamba iCentral, sitagete bona ngokwabo kathi saba sasitshaya.
Thina abaphandle kwelizwe sibona ngani ukutshengisela kwangalezi nsuku kwenzakala kakhulu ngaseHarare? Abantu bakobulawayo kabafuni bona ukutshengisela.
Mina ngibona ngani ukuthi ukutshengisela okwenzakala khathesi kuningi kakhulu eHarare. Kubangwa ukuthi izinto eziningi zi-headquartered khona ngale eHarare. So ukuthi ukutshengisela kwangkhona kube le mpumela ekhanyayo, kuyamele nxa ukuthi sithagethe i-Ministry ye-Finance, kobulawayo ayikho lapha i-HQ ye-Finance, kuzamele kumatshwe kuyiwe khona ngale lapho kule headquarter yakhona. Kodwa ngokubona kwami ngabe kuthiwa izinto zi-decentraliziwe, ngabe ama-demonstrations lawo ascattered all over the country, not ukuthi ebe concentrated only eHarare khona ngale.
Kodwa phela singakhangela kule eyenziwe eBrightbridge, kuqhamuke ingxabangxoza khona ngale ngoba beyalisiwe ukungena lezinto zabo, bahle baqalisa ama-demonstrations khona ngale. Kusinika imicabango ukuthi engxenye abantu bakubulawayo bafuna ukugoqa izandla.
Akunjalo ukuthi abantu bakubulawayo bafuna ukugoqa izandla. Wananzela kobulawayo bathatha isikhathi sabantu ukuthi wena babele ishu ukuthi wena udaba lolu siyilo sibe lusenhlizeni zabo ezibafuthelayo. Kuleyo i-demonstration esakade ayiyenza singabantu bakobulawayo, ubandlululo likamongameli uMugabe ekhuluma ngokuthi wona amakhala angakafundanga, yikho egcwele iSouth Africa ezikanye, lokho kwahlokomisa abantu. ngiphinde ngivumela noSethemba futhi ngoba ukuthi wena okunye okwenza kuba nzima ukuthi wena yonke into iseHarare njengalamuhla besifuna ukutshengisela thina siyebona uMinister of Education kodwa sigcine sesiyabona uResident Minister esithemba ukuthi uyathatha elizwethu alihambise khona ngale.
Ikhoke lonke vele liyavumelana ukuthi udubo olukhona lapha yi-devolution.
Yeah, i-devolution.
Yeah, i-devolution. Okunye uyabona ukuthi PJ mina ngiphinde ngicabange ngithi isikhathi esiningi into zenziwe eHarare ziphinde zonakalele khona ngale zingakafiki kithi ngaphandle. So ngenye indlela ngiyake ngibone ngathi abantu bakoBulawayo balokungani abaphatheki kakhulu endabeni zonezo zokutshengisela ngapha koBulawayo ngenxa yokuthi bayabe besithi anti vele bazenzele imesi yona leya phinde bayilungise bodwa.
Ngibona abanye vele kwezinye inkundla besithi hayi ngezinto izinto zeHarare lezi thina sathi sibulawa lapha ngeGugurawundi abantu bonke bazijulela yikho ke kathesi okwenzakalayo kwabayenze khona ngayo.
Eh ikho ni sicho nzithi bayenze izinto ziyabunjwa khona lezi vumelwane kuseHarare kucashelwe nangithi xa sokukubi futhi kodwa kuaffecta thina sonke. Nxa labo khona leHarare sebesola sokutshayana sokujamuka sesisithi abajamuke bajayane kulungiswe kukhona ngale ngoba kulapho kuwonakale khona kulapho ephekwe khona imbuza vele thina singafakwanga phakathi njengoba la ngoGugurawundi kwakuthule kuthiwe zwila khathi sabanye bayayala ukuthi yayenzakala.
Unkosazana Silethemba Mahle Mathe ulwela ilungelo loluntu ube lo nkosazana Magodo Ngamahlangu owehoza bexoxa lo Praxedis Jeremiah owe Studio 7. Nangosiza Loliwe nguzahara ehlabela ke kamnandi egciba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukane isikhangele ebezihamba phambili kuthaywa abakhokheli benhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni betshengisela eHarare njalo koBulawayo inhlanganiso yeWoza layo itshengisele phezu kwembadalo yemfundo. Kwane loko lamhlanje olibalelisayo nguntungameli Nkomo lilani.